Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 walwesithathu mhlazi ku 30 Mpandula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanye abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa abantu abangamakhulu amane 467. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku 3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangcikilane bathukana kungxoxompikiswano lapho abehlukane khona ngembono udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Uhulumende uthi izikolo eziningi sezivuliwe kusukela uthange ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awukuhlola ukukhudumala komzimba okwandise ukukhomba ukuthi umuntu ulegcikwane le-coronavirus.
Uhulumende ukhulumile ukuthi isikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azingavulwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abangamachumi amabili lanye abatholakale belegcikwane le-coronavirus ngemva kokuhlola abantu abangamakhulu amane 467. Lolu gatsha lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Asebenegcikwane leli sebezinkulungwane ezilamakhulu ayisithiyagalombili lasikhombisa 7837 ababanjwe leli gcikwane balithelelwe elizweni, kubika ugatsha lwezempilakahle. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho lukamongameli welemelika oluza kwenziwa mhlazi ku 3 ngolwezi wonalo umnyaka. Umnumzana Joe Biden bangcikilane bathukana kungxoxompikiswano eyenzwe izolo lapho abehlukane khona ngembono etshiyeneyo egoqela udaba lomnotho lomkhuhlane we-COVID-19, baphoselana amazwi aqatha ukungakaze kubonakale kulezingxoxompikiswano. Untungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokufuthelana okukhulu phakathi kukaTrump loBiden, njalo badlephane inkulumo mpikiswano le iqalisa yaze yayaphutsha. Ababili laba baqale ukuphikisana ngodaba lokukhethwa kukankosikazi Amy Coney Barrett ngomongameli Trump ukuba ngomahluleli weSupreme Court kulandela ukubhubha kukaJustice Ruth Bader Ginsburg. UBiden usole uTrump ngokwenza lokhu esithi ozanqoba nguye omele akhethe umahluli omutsha. Kodwa uTrump uzivikele esithi isikhathi sakhe sokuba ngumongameli asikapheli. Ababili laba baphikisane njalo ngodaba lomnotho, uBiden esithi uTrump useubulele iningi lalahlekelwa yimisebenzi.
My economic plan would create 7 million more jobs than his in 4 years, number one. And number two, it would create an additional $1 trillion in economic growth because it would.
Uhlelo lwami ngakhethwa luzavula imisebenzi engu 7 million phakathi kweminyaka emine. Njalo umnotho wethu uzakhula nge 1 trillion ngoba sizaqhakathekisa impahla zakuleli.
Kodwa uTrump uthe umnotho uqhuba kuhle phansi kwakhe.
They had the slowest recovery since 90 economic recovery since 1929.
Phansi kukahulumende kaBiden lo Obama umnotho wasadala kakhulu kodwa phansi kwami umnotho uyakhula njalo impilo zabantu labamankampani ayathuthuka.
Let me tell you about the stock market. When the stock market goes up, that means jobs. It also means 401ks.
Vaphinde badlephana ngodaba lomkhuhlane we-COVID-19. UBiden esithi uTrump uluphethe buchapa loludaba.
One of the last big rallies he had, and a reporter came up to him to ask him a question. He said, no.
UTrump gazihluphi ngabantu. Uzihlupha ngaye kuphela. Yikho esenza imihlangano lapho abantu abaminyana khona. Udaba lwe-coronavirus uluphethe buchapa ngoba abantu bayaminyana kumarale akhe.
Kodwa uMongameli Trump ukulandule lokho wasola uBiden esithi ufuna ilizwe lihlale livuliwe abantu besesaba umkhuhlane lo kulokuthi basebenze bavuse umnotho.
So we built the greatest economy in history. We closed it down because of the China plague. When the plague came in, we closed it down, which was very hard.
Sesakhe umnotho oqinileyo ngoba savala ilizwe ekuqaleni kwegciwane leChina leli. Kwakungelula. UBiden wayengafuni sivale ilizwe. Wayelahlekile.
Ngokufuthelana obekukhona uBiden ucunukile wacina echaza uTrump njengesitandari. Uthe njalo ungumuntu okhetha abanye ngemihlobo waphinda wathi ungumdlwane kamongameli weleRussia umnumzana Vladimir Putin. UTrump ukulandule ukuthi ukhetha abantu ngemihlobo. Uphinde wasola uhlelo lokuvota ngeposo esithi ibandla likaBiden elamaDemocrats lihlose ukuqilibezela kulolu khetho. Abanye ekade bebukele labo bathebe kulokufuthelana okukhulu kulimpikiswano. Sibuze omunye wababukeleyo umnumzana Gary Twala Jackson ukuthi yena uyibone njani.
Ngibona ngathi bafuna ukuthenga amehlo abantu ngokukhuluma ngento lezo abantu abangathi bafuna zilungiswe kodwa nje bengaxili ukuthi bazozilungisa njani. Befuna ukuthembisa nje ukuthi bazalungisa kodwa ukuthi kuzolungiswa njani amboni ukuthi kuchaza baphumele egcekeni.
Sixoxe njalo lesinye isizalwane seZimbabwe esibukeleyo umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona ngathiwa uBiden ubuya lama points lama facts and ukhanya ngathi uyenze research yakhe. UPresident Trump sibona ephendula engalaleli imibuzo ebuzwayo ebuzwa khona akufunayo.
UMongameli Trump lo Biden balezinye njalo inkulumo mpikiswano ezimbili okumele bazenze ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa mhla ka 3 ngolwezi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Daba lokudonselana isigodlo sebandla leMDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Osekubangele ukuthi lolu daba lungaxazululeki ukuthi umthethwandaba ophakemeyo wethula isinqumo sokuba ibandla leMDC libuyele kulokho elaliyikho khona ngomnyaka ka-2014 okuyikho okuthiwo ngabasakhulayo abalihluthunileyo abahluthune lesisigodlo. Lolu daba solutshiye amacele omabili eMDC esematasatasa esenza isizengelezane ngoba abanye bathi mpela akubanjani kodwa abanye ikakhulu abakubandla leMDC Alliance ngabathi ngeke babuyelelane. Labantu asebebaxotshise edale lephalamende lokuba ngamakhansila. Sithole lomunye wabasakhulayo bebandla leMDC Alliance umnumzana Thamsanqa Hadebe laye owaxotshwa ukuba ngukansila weHarare libandla leMDCT.
Nanga ngoba abaqala ukungena i-youth department ilungisisa owayo okwe-youth and ngikhuluma nabo abanye bami abe-youth bangitshengisa ukuthi siphila baningi ukungena nabo akade bevele bekuthimi bo-DCT
manje
ku-MDC.
Nxa usizwa bathi kwenziweni, sike sezwa kuthiwa khona bathi uMakhuphe loChamisa kumele bakhulumisane. Kuloko kuyilo yini udaba lwakhona kumbe kukhona okunye abakufuna?
Ngisizwa mina ithi yona okuqala kwayo ufuna ukuthi ingene phakathi ukukhulumelana kunekhona kulandela bafuna ukuthi baye babone ukuthi sesikhona yini sonke abaka-2014 ngoba akukhanya abanye babezama ukuthi bazenze abantu ababekhatya ka-2014 bona bengekho kuyo. Bangaqala babekhona labo bantu ababakhatya ka-2014 then sebedicide ukuthi kuminjani.
Sike sezwa umnumzana Douglas Monzora esithi yena kulabanye abantu abaphakathi ababanjwe ngamandla ukuthi bengaphumi ehofisini. Kungakho liqiniso into
lokho kangilo qiniso kwama lokuwelelana kwamayouth lo wonke ndawonye ngesikhathi se-Congress ka-2014 ayiwelelana ubekhona phakathi kwama-structures labo abayekade sebeye ku-MTCT labaabakade besale ku-MTC Alliance bawelelana ukuthi hhayi yadibonisane uma lifuna ukuthi libe khona la angenani bangena so akula muntu ofoswe iganya muntu ukuthi
sike sezwa ukubana umnumzana Monzora uhambe emthethwandaba wayaphiwa amaphepha ukuthi basuke. Kuhamba njani la?
Liqiniso uhambe ukuthi bazama ukuthi kwenze ukuthi basuke kodwa ngikhuluma njengokubona kwami ukuwenana okwenziwe lalaba kuhambelana naloku owaphuma kukhothi kuthiwa ikomiti yangikhona mayenziwe kusetshenziswa i-structure ka-2018 ngalokho uma kusetshenziswa i-structure ka-2014 olube khona nomo ukuthi ukuphambanisa ukubekho nalaba abantu abaku-structure ka-2014
manje bona labo abasemahofisini baphila njani, badlani, badla ngaphi njalo bageza ngaphi
laba bantu abasemahofisini vele mina kulabantu akade besetshenziswa ukuthi bagcine ihofisi abaku-MDCT besebe nesikhathi benganikwa kuhla then laba abangene besuka ku-MDC Alliance thina abande labanye sizama ngayonke ndlela sibalethele okukuhla ukwenzela ukuthi ndawonye lalaba akade bevele bekhona.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngosakhulayo webandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhulumende uthi izikolo eziningi bezivuliwe kusukela kuthange njengalokho obekufanele kwenziwe ngaphandle kwezimbalwa ebezingela mathermometer awokuhlola isikhudumezi somzimba esiyandise ukukhomba ukuba umuntu engaba elegcikwane le-coronavirus. Umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa wethule umbiko lo izolo ngemva komhlangano wedalela cabinet. Umtswangwa uthe izikolo ezingalamanzi zivinjelwe ukuvula ukuze kwakhiwe izikotsho. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Nation Mudzitirwa uthi yikucitha nje isikhathi ukuvula izikolo khona njengoba iningi lababalisi likhalele umsebenzi. UMatsidirwa utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukuvumela abanye abantwana befunde abanye bengafundi kwephula isisekelo sombuso.
Uhulumende ukhulumile ukuthi izikolo sezivuliwe kodwa nxa kungela ukufunda okwenzakalayo ezikolweni kuyafana lokuthi azikavulwa ngoba akula ababalisi ezikolweni bayakhala ngendaba yeleholo Yes, uvumile la uminister of information and publicity ukuthi kulezinye izikolo akula ama thermometers. Thina njengehlanganiso sike sayenze isurvey izolo lanamhla sithole ukuthi kulezinye izikolo akula even impahla zokuvikela umkhuhlane we COVID-19 esifana lama hand sanitizers lama face mask. Yiko kade sivele sikukhuluma sitshela uhulumende from kudala ukuthi uhulumende akumelanga avule izikolo nxa abantwana bekunke bengakathestwa, nxa impahla zonke elizona lezi singakatholakali ezikolweni zonke ilizwe lonke leZimbabwe, ngoba sokukhanya sokule discrimination ukuthi kathesi abantwana bona laba kunezona lezi izikolo ezingela ama thermometers lokade belokhe behlangana enxa sebethelelane umkhuhlane we COVID-19. So uhulumende sometimes kunzima kuye ukuthi alalele ama advices avela kuma unions. Ingozi isibili sicreatwe nguhulumende.
Umphathi Ntambo uthi izikolo ezingela amanzi zivinjiwe ukuthi zivulwe. Singabe sikhuluma ngezikolo eziningi yini lapha?
Ikakhulu zisemakhaya, lezinye ezikuma cities or kuma towns afana lakho Bulawayo, labo Harare, amanzi ayahlupha kathesi. Singakhangela i-Section 56 ye-Constitution elizweni leZimbabwe, ikhuluma le equality and non-discrimination. Ikudiscriminate abantwana ukuthi labo abaku-disadvantage akumelanga ba-benefit i-education, yet abantu wanabona lawa bayabhala ama-same examination. Kuyafana futhi lokuthi usephambanisile i-Section 75 ye-Constitution yelizweni leZimbabwe ekhuluma about the right to education. Uhulumende kumele avale izikolo zonke, then angalungisa ama-challenges wonke wonalawa, then isikolo sezivulwa.
Uhulumende useke walikhulumisa yini njalo lani lizaqhubeka yini likhalala umsebenzi njengoba abantwana sebezabhala imhloliso?
Yes, uhulumende lokhu ezithulele asikatholi i-formal communication. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala umsebenzi until umqatshi azi abaholise imali enileyo ngedola leMelika. Lokhu okuthi abantwana sebezabhala ama-examinations, yes, siyabazwela sibili abantwana bona laba, kodwa kunzima ukuthi umbalisi ahambe ayofundisa omunye umntwana yethi umntanakhe ehlezi endlini engakwanisi ukumbhadalela i-school fees, yena engadlanga, yena ecabanga back ukuthi ulezikwereti about 3-4 months ukuthi akakwani bhadale ama-renters, ewazi ukuthi angakhwehlela akwanise ukuthola imali yokuthi ayozilaphisa esibhedlela, engagezanga, engagqokanga kuhle. So ababalisi bazaqhubekela phambili beyala imisebenzi until uhulumende aze abaholise imali enileyo.
Lo ngumnumzana Nelson Madzithirwa, isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kumbe ATUZ. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leDaily News lithi umphathi Ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi ukhetho lwama-by elections alusoze lwenziwe lumnyaka ngoba kulegcikwane le-coronavirus elizweni. Ebuzwa yileli phephandaba ukuthi kungani ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC lwathi ukhetho luzenziwa ekupheleni komnyaka ngenyanga kaMpalakazi, ukaZembe kaZembe uthe laye wamangaliswa yile mbiko ngoba umele ethule amalanga okhetho ngumongameli welizwe hathi izele. Iphephandaba leChronicle lithi bekunokuxokozela endaweni okugadwa khona amabhasi aya emaphandleni ngomvulo lapho aqale ukusebenza khona ngemva kokumiswa okwenyanga ezedlula ezinhlanu ngenxa yokuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, basakazi beStudio 7 labalaleli. Mina igama lami uKK ngapha ngase South Africa. Ngithi ngiphawule lami ngombono wami ukuthi indaba kaMakhube loTshamisa, abantu kabazifundise ukukhuluma iqiniso ukuthi ubaba uTshamisa waganga, wathanda amandla kakhulu. Kijimele ukufuna ukubusa isikhathi akafiki. Wayengamelanga vele ashuthe intambo kubo Makhube labo lokuzeni. Yabo komishi laphana yena waphuthuma nje ukuthi afuna ukuba yileader masinya. Waphambanisa ubaba uTshamisa abantu abamtshela iqiniso. Kathesi umsindo lo okhona uzathola ukuthi abantu balayele ukuthela uTshamisa uright. E-right kuthiwa ngophambanisa iparty. Iparty e-right kakhulu le. Wafika ubaba uTshamisa ngokuthanda ukufuna ukubusa masinya. Waba umuntu ohluthe intambo. Waphambanisa kakhulu uTshamisa. Nguye ophoza yonke le ncutshu ncutshe engaka. Nxa babekhona la abantu abathi khona kathesi uMakhube loTshamisa ngabahlangane, unini uMakhube bekhuluma ukuthi hayi kakuyo kuCongress uTshamisa engavumi. Wazi wasukuthona ubaba uThwakerayo waba umuntu ofuna ukutshiselwa uMakhube endlini. Babengekho na bayibona ngayo leyo nto ubaba uTshamisa ezebizwa uMakhube ngamadizident. Ayiyekwe le nto vele ihlale njalo. Kuncedisa ukuthi ubaba uTshamisa ukuthi uyakhulunyiswa ngala yena ezidingela amandla. Abafuna ukuhamba loTshamisa ngabahambe naye, abafuna ukusala uMakhube ngabasale naye. Choice yomuntu. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sondo kumfoka Ndlovu lapha nePlumtree endaweni yakoGambu. Basakazi bentando ukuncoma othisha bathayela ihlombe ngalokho abakwenzayo ukuthi izikolo mazivulwa behlale phansi. Ya, lami ngiyabaxhasa impela indayi bothisha hlalani phansi. Uhulumeni anyithi mayekhuphula imali ucabangela abantu abalembobho amapholisa lamasotsha. Akathatha amapholisa ayofundisa ezikolweni. Angitho othisha makufakwa izimali abacatshangelwa ngenxa yokuthi abalambobho. Konke labo nensi labo doctor abahlala ezindlini ethatha amaphoyisa akhe kube yiwona lapha abantu efundisa neingane. Vele ngivumelana nabo thisha mina mabe sithi abathole futhi le mali abayifuna incane kakhulu. Ngabe bona abathola bafuna 600 US dollars imali abayideserve ngoba even upresident udlule ezandleni zika teacher. Uminister udlule ezandleni zika teacher. So ngisho ukuthi hayi impela lokho abakwenza kuhle bese ndlula kancane laphana emdabeni lwama youth MDCT lawe alliance. Ngithi lokho abakwenza kuhle kakhulu ngoba yibona abasafaya ku ground. UMakhube uThokozana uPF Khuphe uzidlela kahle. Even la uNelson Chamisa uzidlela kahle kodwa bona yibo abastrugglayo. So ngizama ukuthi umbono omuhle ukuthi MDC alliance labo bengene beye ku Congress. Sibasabe emkhahlelela kude leyo Makhube. Ngiyabonga laphana ngokuhlala ngilapha eThembisa.
Ngithanda ukulibingelela bonke abeStudio 7. Ya, mina bengithanda ukuthi ngikhulume phezula kwendaba eZimbabwe. Ayizona indaba zamazo, indaba zokuthungameli beZimbabwe ziyakhathaza. Shumakangele ingxawangxoza enzakala phakathi nakwamabandla amabili e-MTCH. Awukhathazeki ukuthi kathi ZANU-PF uyahlukumeza abantu ngendlela ebuhlungu kangakuhamba nje. Hhayi, besicela ingabe singathola uncedo, sithole ukusiza abantu beZimbabwe, sithole ukukhulula ngoba siyafisa ukusebenzela izinto kodwa kuyala.
Kunjani sikuseni? Hhayi, mina ngiyaphila ngazo. Besicela ukuthi lisivotele uminista odila bhati i-NASA i-pension fund. Imali esisiholayo azisahambelani nemali kade sisibhadala i-US dollar terms. So besicela ukuthi sizekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo because angiboni ukuthi kulo muntu ongaphila nemali esiphiwa leyi $600 a month engathengi ngitho. 18 kg, 10 pounds, 10 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 kg, 10 yonke sikontribute. So sikwela Studio 7 ukuthi bese ranele i-program ekhondana ngakhona ukwenzela ukuthi sizwe ukuthi kade kuninja because kulokunzima la. Ngiyabonga.
Ngingathaba ku-Studio 7 uma lingafaka umbono wami bengilalele
usibani ukuthi lokuzeni lo uthamba lo umoyo lo lokazi uchamisa kazifaki ubokhulunywa ngudr Nkululeko Sibanda yikho sibili uchamisa ufakwa ngabantu kafakwa ngudr Sibanda kusibanda kamfakanga ufakwa ngabantu ufaka lilizwe wavotelwa ngabantu wavotelwa yithi thina yithi esamvundilayo uchamisa wawina umakhuphe waluza saka bengasibambi ngamandla izanupf labo Thokozani Khuphe labo Monzura labani team yakhe leba akula abantu obafunayo labana abantu laba ngokuthi basebenzelana lezanupf njalo akula umuntu obafunayo bangasiqambela amanga ukuthi khona thina siyabafuna asibafuni thina sikhathele ngabo ngingathaba kakhulu uma ngikhuluma umbono wami lo uzwakale sibili uzwakale beze odeni moyo labo labo Thokozani Khuphe labo Douglas Monzura labo beze bonke labo asibafuni ativadi mina yimi lami ngifuna ukufaka iLokozeni into enziwa yilaba odeni moyo laba abayazi into abayenzayo laba bantu odeni moyo laba isupport yakhona abakukhulumayo lokho bakuthatha ngaphi abala support yabantu asibafuni bangasibambi ngamandla kanti bona vele bamelela ubani bakhulumela ubani bengafunwa ngabantu yithi thina kasibafuni thina abantu asibafuni bangasibambi ngamandla lezanu PF yabo asibafuni odeni moyo labo labo Khuphe labo asibafuni because abala lukho abangasenzela lutho abala nto abangayitshintshi ilizwe gabasekele bangazibambi ngamandla bakhulumela bani kanti njengokuthi abantu bonke gaba bafuni asibafuni abasuke bangafuni ukusibamba ngamandla
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu kwele Cameroon sezisole ukubotshwa komkhokheli webandla eliphikisayo uMaurice Kamto ovalelwe endlini yakhe okweviki ngamapholisa ezomvikela. Ixuku labesifazane beMalawi seliguqule impilo yezakhamizi ebezingakaze zibe lamandla kagetsi ngokubafakela amandla esola ezindlini lasezikolo. Omama laba abaziwa ngokuthi ngosola mama bafundiswa kwele India. Uhlelo lwethu lalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Udaba lokudonselana isigodlo sebandla le-MDC lokhu lungakalungisiswa lanxa soluhanjiswe emthethwandaba. Umongameli Donald Trump lozancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli welemelika Mnumzana Joe Biden bebemisane kungxoxompikiswano yakuqala izolo ebusuku. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.